sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalithona njani izolukandaba ulamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlazi ku-9 enhlangula 2024 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uphenduke elizweni lamuhla evela kwele Russia lapho afike wasola amazwe angomakhelwane esithi ambambathwa ngele Melika.
Abacebisi labo kabawazi umsebenzi baba, ngoba ngakunjani bekumele inkokheli bayihlomise bayinikeze amagama ilolonge inkulumo kube kuhle lanxa kulo dweshu phakathi kweZimbabwe leZambia. Udweshu loluyana bekungamelanga luqhamuke eRussia.
Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Thembo Mohadi uphinde waphosa waquleka njalo emphakathini izolo okuveza ukuba usebenza nje isimo sempilakahle yakhe sibucayi.
Yikho kungihluphayo ngoba abantu bakubona bakwazi santo abantu hluthwa ngilofana nomnangagwa lenjala kulo mkhuhlane anawo lothiwe ngabonke boyithile abantu abantu akekho phakathi kwabo ophilileyo.
Kwezabatsha lamuhla sixoxa lo nkosazana Emily Ncube ophathisa abatsha kwelegweru. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphenduke elizweni lamuhla evela kwele Russia lapho afike wasola amazwe angomakhelwane esithi ambambathwa ngele Melika. ELeZimbabwe lisale selilesizungu. Esehla endizamchineni Mnangagwa uzichaye isifuba esithi nguye yedwa odabuka kuzwekazi leAfrika obemenywe ngumongameli wele Russia uMnumzana Vladimir Putin. Kodwa iningi lisole amazwi awethulele uPutin esola eleZambia leMalawi athi aqhelisa injongo zeleMelika kusigaba sezwekazi leAfrika. UMnangagwa uphinde waqhamanda lapho ebuzwa ngokuthi impisi zijeziswa njani, yena wathi zivalelwa ezihonqweni engazi ukuthi kukhulunywa ngabantu abayizitha. UMnangagwa ubikwa esebenzise indizamchina yokweboleka ebhadalwa imali ezinkulungwane ezingamadola eleMelika afika phose amachumi amabili US $18,000 ngehola linye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe uMnumzana Jethro Mpofu.
Makuvakatshelwana kanjani amazwe kuyabe kufunakala idiplomasi, ipolitiki leyane yokukhulumisana lokwakhisana lokubumbana lokwenzani konke. Manje masokuzothukwa abanye kuthweza impisi njalo akhulume kubi ngenkokheli yelizwe elingcelelane layo, ilizwe elelembali ende lelizwe leZimbabwe langesikhathi sempi yenkululeko. Kusuka kube yikwahluleka lokuyana ukuthi kathi uzadiliza njani kumele wakhe, uzahlukanisa njani abantu kumele ubahlanganise, uzathuka njani wena kumele lolo ngenkulumo kusetshenzelwane. Ngikubone mina ngathi wahluleka kupolitiki lokwanje.
Kuyini okungabe kwenzakele? Uyehlulekile yini ukuthi abamcebisayo bamcebise kuhle kumbe vele labacebisi labo abazi umsebenzi?
Abacebisi labo kabawazi umsebenzi baba, ngoba ngakunjani bekumele inkokheli bayihlomise bayinikeze amagama ilolonge inkulumo kube kuhle lanxa kulo dweshu phakathi kweZimbabwe leZambia. Udweshu loluyana bekungamelanga luqhamuke eRussia, bekungamelanga luvele egcekeni. Labacebisi labo bayehluleka ukuyibonisa inkokheli ukuthi hayi kukhulunywa kanje kukhulunywa kanje, loba zikhona ezinzima ezangemuva kumelanga ziphumele ebandla. Ingubo ezingcolileyo nasezichaywe ebandla kuyabe sokwehlulekile ukuthi ababusi babuse kahle njalo basebenze kahle. Kuyadanisa ngoba kusho ukuthi kudlelwane phakathi kweZimbabwe leZambia kuzoba buhlungu, kuzoba lodweshu sibili olunzima oluyakwenza ukuthi impilo khonapha emazweni wonla ingabi mnandi.
Asithi ngamazwe amanye angani alo ndlela hlukene ukubusa, ubona ungani obengaxotshwa umsebenzi ngubani la?
Hayi yena uMnumzana ukhanya ungathi hayi emsebenzini akaphathanga kahle endika khulu esingakubona ukuthi kuba cekisi lapha simbona phele hamba labo thivayo hamba nabanye abantu abangazakaliyo lokuthi bakhethwa ngubani lokuthi bafunani duze kombuso mhlawumbe yikho kwenza ukuthi inkokheli le ingabi lemibono ecijileyo kungoba abantu exoxa labo abantu abayisekeleyo asibo bantu abawufundelayo umsebenzi njalo asibo bantu abawuqhashelwayo umsebenzi ngabangane nje amabhoxongwana labanye kule nkinga khona fane ukuthini kathi indlebe kamkhokheli ikuphi ulalela bani uzwa bani yikho phela okwenza umsebenzi ungathi uyamehlula njengoba kunje ungakuthi uvakathele ilizwe elingane Russia kuyikuvakasha okuphezulu kangaka ubuso siyakhuluma ngesinyeyo ukhulume ngodwethu njalo uhlambaze ikwehluleka lokuyana ikuba isahluleki lokhana
yona imali esetshenziswayo sizwa kuthiwa usebenzise indizamtshina ebhadalwa imali engange 18,000 US dollars ngehola linye ukubona njani
yebo ubuchapha phela bombane ukuthi kuyalanjezweni abantu bayahlukumezeka umnotho uyanyekinyeka ezikoleni kunzima ezibhedlele kunzima lasempilweni zabantu ezindlini kunzima kodwa nansi inkokheli iphapha ngemali engaba izigidi lezigidi lezigidi ebezingalungisa izibhedlela zilungisa izikolo zilungisa imigwaqo yabantu lokuthi umnotho nje onlolingeneyo uyafika ezakhamizini
Lo-ke ngumnumzana Jethro Mpofu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Njengoba i-Studio 7 ingasekela ihlangothi siphinde saxoxa lelunga ledalela Central Committee yebandla le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma njalo omela isigaba sephelandaba chabalala edalela lephalamende.
Okokuqala umongameli ubhizi ezama ukubana ahuge wonke umuntu ongabafuna uba nobudlelwane lathi esikuthi ngesingizi i-engagement njalo le-re-engagement okutshengisela ukubana labo ebesingazwelani labo esake sazwelana labo kudala kulesifiso njengelizwe lakithi eZimbabwe ubana sizwelane lo muntu wonke singabe lo muntu ongabe eyisitha kithi yikho kuthiwa kona living no one and no place behind ukutshengisela ukubana azifuna ukuthiya umuntu njalo azifuna ukuthiya indawo emuva ekuthuthukiseni ilizwe lakithi ngakho-ke umongameli loku akwenzayo ukwenza ngenkumbulo yona leyo ekulungisisa ubudlelwano bethu la mazwe nje jikelele wonke leyo empisi nxa ungakunanzelelanga njengoba bebekhuluma in parables la ukuphendule futhi kuhle in parables bana hayi thine zethu sizigcina kuma-game park ethu ngacho nje kulinganise lokuthi khonoko ngabe kutshiwo khona ngale lakhonoko kungaqathekana ukubana vele izinto ezingamelanga zihlale emphakathini zimele zidingele indawo yazo lapho ezihlala khona so akula ukuxhamanda angabe ekwenzile uphendulela in parables njengoba nje udaba lwakhona belufakwe in parables
abanye bathi ihambo zikamongameli ikucitha imali nje kuphela ngoba kusetshenziswe inkulungwane lenkulungwane zemali eyokuphapha okuthiwa i-rental indizamtshina lezi azisebenzisileyo bathi kuchaphaza imali ukubona njani wena lokho
nxa ufuna ukwenza imali ufuze ukhiphe enye imali ukuze uyenze enye imali akula ndlela akula mhlolo ongenzakala ukubana uzihlalele nje ubone ususenza imali ngaphandle nxa uzosebenzisa izinyoka lokunye okunjalo okubisa imali kodwa even lakho khonoko futhi ukuthi ube layo inyoka leyo uyabe usebenzise imali ulanda lapho kulabo abakwenza khonoko mhlawumbe labo bekuhlawulise futhi ukubana usuthola inyoka ezakwenzela imali ngakho-ke akula nto ongayenza engawunika imali ungakhiphanga imali so umuntu othi umongameli nxa ephuma esiye emazweni lawa udlalisa imali ngumuntu nje ongafuni ukubona intuthuko ukuphumelela kwelizwe lethu leZimbabwe ngoba andubana ukuthi sithole ukudlelana lokusebenzelana labanye abantu kusafuze kube khona ukuhambelana lokukhulumisana ukwenzela izinto ziyenzakale ngakho-ke ukusukuma kukamongameli ephuma esiye ezindaweni ezitshiyetshiyeneyo kumqodo ngoba yikho okuzavula amasango okuthi sikwanise ukubana siyenze amabhizinisi lamanye amazwe khonokho okutshiwo ngebala lokuthi engagement and re-engagement ukuvula amasango ukuvula iZimbabwe ukubana kukhululeke ukuthi sisebenzelane labanye abantu
umnumzana Joseph Chuma lilunga ledalela Central Committee ebandla lezano PF njalo emela isigaba sephela indaba chabalala edalela eParliament ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi uphinde waphosa waquleka njalo emphakathini izolo. Abanye abathi kuveza ukuba usebenza nje isimo sempila kahle yakhe sibucayi. UMohadi oleminyaka yokuzalwa eyisikhombisa lane engamachumi ayisikhombisa lane 74 uke waqaleka kunsukwana ezedluleyo esemphakathini. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Cassius Jays Simanampofu.
Into njengale into emangalisayo kakhulu ukuthi abantu abanjengalabana bayabona phela bangabantu abaphuma besiya kwelatshi kwamanye amazwe bebuya besenza kanjalo, kodwa iqiniso likhona ukuthi impilo yabo bona ngokwabo abaphilanga. So into eyisimanga ukuthi kathi kubangelwa kwenu ukuthi umuntu ma ebona impilo yakho ingabanga kahle aqhubeke esebenza phambi kwabantu esezinto njengalala, angazi isimanga sesenza ukuthi bangadaka umhlala phansi baphumule nje bathiye lokhu, ngoba isikhathi sesiside esebenza umahadilwana sesiside isikhathi bese uhulumende obani ngangumuntu nje ocabanga ngawe uyachiya lokho ngoba uyaziyanisisa nawe ngakho ukuthi akuveze izinto ezinjengalezo phambi kwabantu.
Lisikhathi esikhona kathesi sokuthi sizafika isikhathi sokubana umongameli Emmerson Mnangagwa achiye isikhundla ngoba amahlandla kamabili asenele, ubona engaphiwa yini isikhundla sithi ekhanya engumuntu ozigulelayo?
Amathansi zokuthi akhokhe elizwe mancane kakhulu, loba nje ngaloba kuthiwa ngumuntu osithi uphilile uziphilele wona amathansi angikhona abo mancane, ngoba iqiniso likhona ukuthi i-unit le abayenzayo ngo-1987 isihlehla ngothini oluyi-1 umuntu omele akhokhe ilizwe uyakufana ukuthi abe yi-former member ye-ZANU-PF. I-ZANU-PF yakuqala yakudala kamgabi lana yama-80 laba bantu ababuye bezojoyina i-ZANU-PF bebuya kwi-intercourt bevela kuzaphu ungathi akubonakali mantu bangaliphathi ilizwe bangaliphiwa lawo mandla bangaphiwa odwa khokheli ilizwe lakhona kathi esize, ngoba sizabe kukhuluma kakhulu ngokuthi uthiwe ngangiyomfana ukuthi abe ngu-vice president. Bese sithi ke thina manje nge-scenariority ekhona uthiwe nga yesi ungu-vice president kodwa-ke bathi bakhala ukuthi abe ngu-president mamnangagwa ephuma, sesithina nge-scenariority ebikhona umahadi bephambi. So kuyisimako kanti kathi kubangelwa kuyinti ilizwe ukuthiwe liphathwa ngabantu ababekuzanu yakudala kodwa kuthiwa kune-unit akhona. Ambonti leyo chance angayithola lesi kumelani lokuthi uphilile owakaphilanga kodwa angeke bamphe leyo chance.
Manje ngokubona kwakho kuyaba kumele yini inkokheli enjengaye uMohadi iveze ukuthi hayi mina ngilesifo bani emphakathini njengasikubona kwenza kwamanye amazwe?
Ye kufanele kwakhanti akuveze ebantwini noma engakuvezanga kodwa achiye umsebenzi, kodwa-ke mayethe ngakuveze ebantwini bekungaba lula, ngoba sikhangele umuntu onjengoThokozani Khupha engu-vice president ye-MDC uveza khona ukuthi yena ulo mkhuhlane othile omhluphayo abantu bamsekela ngemthandazo bamfika la kulalo khona, ngoba imkhuhlane yonke yadalwa phela noma ngabe umkhuhlane wezicazi noma umkhuhlane wani akaphumi egcekeni athi nginalokhu yikho kungihluphayo, ngoba abantu bakubona bayakwazi abantu bantu hluthwa kuyilo fana lomnangagwala njalo kulo mkhuhlane anawo lothiwe ngabo bonke boyi-3 abantu abana akekho phakathi kwabo ophilileyo. Uthiwe ngimini yakhe yavuvuka yesabe kumnangagwala ulokunye ogade akuzwiseki ngaye bonke baya.
Lo ke ngumnumzana Cassius Jays Simanampofu olandela izombusazo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje sengilitshiya izandleni zika Tabuka Ncube.
Siyalambela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabuka Ncube. Namhlanje sixoxa lonkosazana Emily Ncube ophathisa abasakhulayo eGweru.
Kuyangenza ukuthi ngiqale imagazini leli. Ngabona ukuthi kakhulukazi abasakhulayo babesenhlizweni yami. Ngabona ukuthi kungaba njani ukuthi ngingalami ngingavuselela ngiphakamise abanye abasakhulayo kakhulukazi emabhizinisini abo ukuthi labo bebe bephunyiswa kumagazini beyaziwa kuba emphakathini okungaba kuhle futhi ukuthi ukwaziwa kwabo ikuphakanyiswa kwamabhizinisi abo abantu bazaqala ukubalandela befuna ukuzwa kakhulu ukuthi bathengisani bayenzani njalo ngabona ukuthi amanye amakampani lawa abasakazi kabanaki kakhulu abasakhulayo laba bagijimisa ukuthi bakhangele laba abasebethuthukile kudala so ngabona ukuthi hayi indaba le ngiyaqala ukuthi sikhangele ngendaba yabatsha abasakhulayo kungahamba kahle njani.
Yiziphi indubo ohlangane lazo kusukusela ekuqaliseni imagazini le kuze kufike lapho osukhona khona?
Kwaba loku ukungayamukelwa ngamanye abantu emakampani entertainment izindaba. Kwangani kwakubahlupa kakhulu ukuthi kanti vele ukwenzilani. Babebuza ukuthi kanti vele uyenzani. Yiproject yesikolo yini le oyenzayo. But mina ngabatshela ukuthi hayi sengivulile inkampani. Umsebenzi usuqalile. Ngaba lobunzima obukhulu. Even lapho okuyenziwa khona ama workshops, ama meetings, ngangibona ukuthi kabasafuni vele lokuthi ngibe khona. Kwaba kwanzima kakhulu ukuthi bekwamukele ukuthi ngikwenzelani. Bayefuna ukuthi engxenye mina ngibe ngivika kubo noma ngisebenza ngaphansi kwabo. Enye futhi indaba engahlangana layo le futhi engathi isesekhona futhi indaba yokuthi ukubhadala abanye abasebenzi bami intithele izindaba kwakungelula even lakathesi akukho lula but ibhizinisi hayi liyahamba.
Yiphi inkuthazo ongayipha kwezinye intithele izindaba ezingabe zifuna ukusungula ibhizimusi sikhangela kakhulu abasakhulayo?
Inkuthazo engingayichiya kwabasakhulayo abafuna ukusungula amabhizimusi ngeyokuthi ukuphumelela empilweni uzokhangelelwa phansi, kuza kuba njalo lamazwi okukuwisela phansi, kodwa wena kholelwa kuwe, kholelwa enhliziyweni yakho. Yiba nesiqiniseko wena ngokwakho ukuthi usufuna ukuqala impilo enje, uyiqala njani. Ende futhi uma ufuna uyiqala ibhizinisi ungesabi ukuqala, ungalaleli amazwi angalunganga ende futhi angakuwiseli phansi. Uma mina ngikwenza lawe ungakwenza.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo Emily Ncube ologwalandaba olubizwa ukuthi The Wardrobe Magazine. Anganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngudaba kaNcube.
Siyabonga Taboka okakathesi ke sizwe ukuthi uGibbs Dube usiphathelene.
Kuza masiko zulukandaba namhlanje silenduna uFuyana khona ngale ke eKezi bawafuyana sakwamukela kuhlelo kwakho.
Sali wenani man.
Yes, so siyabona ukuba wakulo mcimbi omkhulu kakhulu elawenza ngeviki ephelileyo. Kambe wajoba kuhle njalo kambe abantu amasiko babona njani?
Ngicabanga ukuthi kwaba ngaphezu kwalokho esasikhangelele ukuthi kuzakwenzeka. Umcimbi waba mdibili wagcina ususigabhela kwezinye indawo. Kodwa injongo okuvele kuyiyo eyamhla wosuku yafezeka ngendlela eyisimangaliso. Abantu bakithi bayakuthakazelela ukubona okwakusenziwe endulo, njalo labantwana bayakuthakazelela ukufunda ngalokho okwakusenziwe endulo. Konke lokhu kwakubonakala ngendlela abantu abeza ngayo okungasimuntu kwakuyihlabathi. Ngaphandle kwalokho lalokho okwakusenziwa ngabadala ababezile ababesitshengisa khona, labantwana ababezile ababesitshengisa khona mhla wosuku waba kuhle ngendlela eyisimangaliso.
Yes, ngathi-ke ongabe kwavezelwa abantu sibili ongabe kwavuselela amasiko ngabe kuyini nduna Fuya?
Ingaye ngibambe into eyodwa kodwa ngibona into zakhona ziyasebenzisana ziyangenelana. Okokuqala, abantu bathakazela nje ukubona amakhosi akithi engeniswa enkundleni ehaya zimboni njengalokho okuvele kusenzeka kudala. Kungasimbongi nje kodwa kwelibutho elakithi khonapha esizeni samaNdebeleni. La imvunulo okwesibili, imvunulo egqokwe ngabantu ake ngithi ngiqale ngalibutho. Imvunulo yayigqokwe libutho yayiyimvunulo eyayihle njalo eyayisikhumbuza ukuthi kade vele ndulo sasiphila ngayo ubuso bese kusiba imvunulo njalo eyabantu ababezile ababekhona abantu abadala angisakhulumi ngabantwana abantwana bona ngicabanga ukuthi bahamba phambili kwedlula abadala kanti abadala kwesasikhangelela ukuthi bazafundisa abantwana
singazilo waphumelela kakhulu ngokubona kwakho
waphumelela sibili ngendlela eyisimangaliso yebo phela angithi okuhambayo yilo olukhubekayo kukhona lapho esasenza khona amaphutha esikhangelele ukuthi ngesuku ezizayo siwuqondise ngoba sikhangelele ukuthi ngemva komnyaka senze umcimbi ozabe ungesigaba kuphela uyakuyilokhu zayishifulana culture festival so sicabanga ukuthi amaphutha wonke esawenzayo yiwe sathizama ukuthi siwalungise sinxa sesikhangela phezulu sesilungisile owahluphayo mhla wosuku
ye akubhalela isiZulu utsho-ke ngokuqatheka kwamasiko esintu
ngathi kibo bonke abalaleleyo nalabo abazakuzwa ngabanye abebelalele ukuthi isizwe sonke asithi isihlahla esingamila komakhelwane kodwa sona singese-next door nxa ungasithelela se-next door asihlobisi umuzwa wangekhaya asihlobisi umuzwa komakhelwane so sithi thina wonke umuntu abuyele emasikweni akhe isiko yiyo insika yempilo yethu kuningi okwenza ukuqoqa abantu nxa abantu belandela amasiko abo ngiyacabanga ukuthi ngesikhathi elingiphe sona njalo langomango ofanele uhanjwe kuzabonakala kusiya ngesikhathi ukuthi amasiko aqakatheke okungakanani ngoba into eziningi siyazigwema ngawo amasiko siyadumisa abantu bakithi sibonga futhi lokuthi leza njengoba sasilimemezile leza ngobuningi laze lasigabhela kodwa-ke kuhle khonokuyana ngoba vele siyakwazi ukuthi nxa into isaqala abantu baqala besasebunzimeni kodwa nxa kusiya ngesikhathi kuzakuba ngcono siyadumisa
ye leyo-ke nginduna uPhuyane khona ngale-ke ekhezi ngilethemba lokuthi sihlanganise ngabaphiliyo njalo ngeviki ezayo olivalisa ngenjabulo ngumthobo ozithembayo uKip Stube lilale zulukandaba
Siyabonga Gibbs Dube le balaleli Studio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla
siyalibonani izihlozi nkwesi ezithandekileyo sibonga umusa kankulunkulu ngokusigcina ngaphakathi kwengxaki esihlangana lazo ngamunye ngamunye ngempilo zethu lapho esikhona namhlanje-ke sivuselele umoya ngokukhangela isifundo esiyasithola ngokuloba kukaPawuli elobela ibandla laseKorinte okwesibili abaseKorinte besibili isahluko nesesihlanu indima yamashumi amabili abaseKorinte 2 isahluko 5 verse 20 kufundeka kanje ngakho singamanxusa kaKristu ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi siyanencenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani noNkulunkulu indaba le ungayikhangela kahle ithi abantu kumele baphile impilo eqondileyo enhle efana laleyo mpilo efuneka phambi kaJesu Kristu noNkulunkulu Baba ngithi mina-ke kwasekuqaleni nxa sihlezi emndenini yethu yiloo lalowo ufisa ukuba ngabe umndeni wakhe uba ngomuhle ophumelelayo ogqoka kuhle odla kuhle olala kuhle othola zonke izinto ezenza impilo ibe ngcono kuqakathekile-ke lokho ukuthi sikunanzelele ukuthi akula muntu opheleleyo othanda ukuphila nzima nxa sizalwa sizalwa emndenini eshiyeneyo lowo lalowo osemndenini wakubo kukhangelelwe ukuthi ancedise aphakamise lowo mndeni ngobana senelisa mhlawumbe ubana awusize kungayisikho ukusiza nje ngezinto ezibonakalayo ezibambekayo kodwa-ke kuyasiza-ke la uthi lo osemndenini ngokuziphatha kwakhe awuphakamise lowo mndeni ngoba nxa engasawuphakamisanga kwesinye isikhathi wawuzwa abantu bethi ngumntakazibanibanyana kanti lalowo zibanibanyana ube ngekho lapho usenziwa kumbe ukhulunywa lokho okungayisikho abesethelela-ke ihlazo umndeni wonke bakhona abantwana lathi abadala sake sazalwa singabantwana ekukhuleni kwethu esasisenza izinto ezingayisizo umntwana nxa ezelwe emndenini kumele kubonakale ubana uphuma emndenini onjani esakhula esesemncinyane. Yebo kambe kuyaphunyuka abantwana bayahlamuka njengoba lathi abadala sesibadala mhlawumbe sake sahlamuka saphambuka endleleni yabazali. Kodwa kakutsho lutho lokho ukuthi siphambukile sihlamukile silokhu siyingxenye yalowo mndeni. Yikho uPaul lapha uyakhuluma uthi labo ababizwa ngegama likaKristu kabenze izinto eziyizo ngoba bangabameli bangamanxusa kaKristu. UKristu kabonakale empilweni zabo. Nxa ungumntwana ungumuntu uzelwe emndenini, hlala phansi uzinuke amakhwapha uzasolwa wena, usolwe kuze usolwe lalabo ovela khona labangelani lalokhu okwenzayo ngobana uvele uyingxenye yalowo mndeni. Abantu nxa behlezi bekhula lemzini yabo abafunde ukwenza izinto ezinhle. Nxa izinto ziphambuka endleleni umuntu kahlale phansi azinuke amakhwapha azibuze ukuthi kambe lokhu engikwenzayo kufanele yini abakithi engibamelayo njengoba ingxenye yomndeni. Yikho ke abantu kumele bakwazi ukubuyisana lalo owabaletha emhlabeni, uqalise emndenini kuye phambili. Asikhuleke Baba Thixo, yenza ukubana sibe babafanele ukubizwa ngemndeni yakithi nxa sesithe sabuyisana lawe ngegama likaJesu ngikhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo Vuselela Umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile. Kwezemidlalo, odlalela amaqembu abalisa elewange kanye lele Highlanders uNqobani Sangweni ukhuthaza abaphethe imidlalo wenguqu ukuba bengakhohlwa abasakhulayo abasemaphandleni. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela ingxoxo ayenzelo Sangweni ekobulawayo.
USangweni uthi kumzwisa ubuhlungu kakhulu ukuba yesilela imizamo yokudinga abadlali abaletalenta lokudlala umdlalo wenguqu endaweni esemaphandleni.
Njengayitsho kula mathalenti kakhulu emaphandleni ngayo esavelela khona ematopo felaphuswe ever so amascouta ahambe ematown ngesiqiniseko sokuthi abantu asebadlala ibhola kakhulu bayakwazi khonokho ntela lihambe emakhaya liyobona italenti. Umntwana osekafusa ubonwa mbani, umntwana osedingwa ubona mbani, umntwana osenkayi ubonwa mbani. Then I put shame upon that in Kalankala and to Wanabu.
Usangwenu zalelwe esikolweni iHarare ngomnyaka 1983 mhla ziyisithupha insukunya kaNhlangula. Uqale ukudlala ibhola elokitshini leMfakose okuyilapho afunda khona eMfakose 2 High.
Sakhulela eMfakose ku-16 Yanga Close. Then I've met my friends Okama Billiard. Ngakhula labo semkomponi. I've met Otenja Fopens. I've met Oclayton Kadura, ucoach Memorisho Aromo Sichunga. Then sasidlala esikolo sethu vele sasingesebhora Mfakose 2 High. Then ngadlala kakhulu eMfakose 2 High ngasengicina mina sendlala ku-Forward Cup Division 1 ngasengisuka ngokuhamba kokuhlala sasesihlala ngapha ematopo eklasini likababa.
Kuthe ngemva kokuba esebuye ematopo uSangweni udlalela amaqembu abalisa ele wange iShabani Mine, Under Hill, Forbes and Thompson kanye lele Highlanders lona lidlalele ngo-2009. Ubonwe liqembu leDynamos laseSouth Africa ngesikhathi edlalela iqembu leHighlanders kodwa kwehlule ukuba edlala khona ngoba esehlutshwa lidolo. Uthi ule nhlanganiso ehlose ukufundisa lokulimukisa uZulu wasemaphandleni eyayisebenzisa ukudinga abadlali abalethalenta.
Kule nto engiyenzayo xa Sangweni Foundation Club eyokuhamba emakhaya kancoba Sangweni ukwenza ama-awareness ngithi ezicampaign bese ngihamba ngikhetha ngibe lo guest of honor eg ngithatha uRonald Sibanda as a guest of honor ngimfake khonaphana ngithi ngicela ungikhangelele odlala kuhle kumidi ebese ngimthatha ngimsayine under Sangweni Foundation Club ngimhambise umathimu ashotayo.
Phezu kwalokho uSangweni ngumsekeli kamqeqeshi weqembu leJordan Sinothi elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League. Uthi isifiso sakhe ukuba yenze izifundo zokuqeqesha aze yathole isithupha sikaCAF A. Ngiyimele iSouth 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga njanji isikhathi kasavume kuba sisiqhubeke sonke sidibane njalo kusasa isikhathi sinye. Igama lami ngu Chris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.